kati sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 11 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu.
Iningi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uZulu. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalo umuntu engkhaya.
Amakholwa isiKristu ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi ukukhuphuka kwenani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kukhomba sobala ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni, kodwa bengakwazi ngoba inhlelo zokuhlola uZulu zingekho. Uhulumende uthi phezu kwabantu abalitshumi lanye kulababili ababanje umkhuhlane lo izolo. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe bathathu njalo asebehloliwe elizweni lonke bangamakhulu amane lamatshumi ayisithupha kuphela 463. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Ilanxa inani labantu abahloliweyo lilincane kangaka, abantu asebetholakele belalo bayaqansa. Kuyabonisa ke ukuthi siqondile thina njengenhlanganiso esithi akuhlolwa abantu abaningi kakhulu, uhulumende kayeke ukuthi alinde kuphela sebegula kakhulu, aphuma angenelanga phandle ahlole abantu alandelela abantu. Funa igciwane lihlezi emalokithini, lihlezi emakhaya, lifihlekile. Ukuhlola abantu abaningi kuza kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sizwe sigula okungakanani, sithatha amanyathela njalo okuvikela, okugwema. Ngoba nxa sigwema into esingayaziyo akukho lapho esiya khona. Kumele sizivikele entweni esiyaziyo ukuthi imemetheko okungakanani, kuzaba lula ukuthi siyivimbe. Akuhlolwe ngendlela ebanzi kulalokho okwenzakala khathesi.
Umumo unjani ngoba sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi amapholisa lamasotsha azaba enyakazela ndawana yonke eselula isandla somthetho ngendlela eqinileyo kulabo abazabonakala behamba-hamba?
Yebo, amapholisa lamasotsha ayabonakala edolobheni lezi ndaweni ezinye ezisema-growth point emakhaya bevimbela abantu ukuthi bangangeni edolobheni. Abanye abangena befuna impopho, befuna ojukela, befuna imbhida okhabishi bababuyisele emuva. Thina sithi njengenhlanganiso ayisiyonto edinga i-AK, edinga i-machine gun, edinga ibhazuka le. Le into edinga ukucebisana lezakhamizi, ukufundisana lezakhamizi, i-awareness issue, so law enforcement issue, ikufundisa abantu. La mapholisa laba ahlangana lawa abantu kabafundisa ukuthi buyele emuva, kanti ngabe ahlangana labantu abasibafundisa ke ukuthi kungani bengafanelanga babe phakathi edolobheni, bekuzaba yinto enhle kakhulu leyo. Kumele abantu bafundiswe, hayi ukuthi bethuswe, hayi ukuthi batshaywe, hayi ukuthi kuthiwe buyela nje kungazange kwakhangelelwa ukuthi emuva uyakudlani. Akube yinto yokufundisana yokucebisana, isizwe singabanjalo lizavimbeleka ke igciwane leli lingamemetheki.
Umnumzana Efidlela Ncube ngoinhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor.
Direct from Washington, the voice of America.
Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intatheli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus. Inhlanganiso le ithethe inyathelo leli ngemva kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ezigoqela ezestudio 7 kanye lenewzimbabwe.com. Imisa Zimbabwe ithi inkantolo kumele ilaye amapolisa ekele intatheli zindaba zisebenze zikhululekile. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights layo imangalele amapolisa lamasotsha iwethesa umlando wokungenela abantu emayadini abo ebahlukuluza. Umthethwandaba uzahluza lolu daba ngomvulo. Amapolisa lamasotsha wona aqhubeka egcwele emigwaqweni lasemadolobheni emizameni yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu. Isikristu lonyaka ananza ikhefu lePasika esezindlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Wona osubulele abantu abathathu eZimbabwe labedlula inkulungwane ezilikhulu emhlabeni wonke jikelele. Ikhefu leli liqale izolo ngokubethelwa kukaJesu esiphambanweni njalo ligqitshwa ngokuvuka kwakhe ngesonto. AmaKristu avame ukuba lemilindelo eqala khona ngolwesihlanu iphele ngesonto. Kodwa iCorona ikwalile lokhu lonyaka. Sixhume umfundisi uSeni Spanda wasichasisela ukuthi balinanza njani leli khefu.
Lonyaka umnyaka wokuqala ukuba amakholwa adlalela iPasika ehlukene lolalo umuntu engkhaya. Kodwa into eyenzakeleyo ukuthi amabandla ehlukeneyo abekhulumisana lamakholwa labazalwane babo ebulenjini besenza inkonzo bebatshengisa ukuthi nxa umuntu engkhaya engabala yiphi imibhalo bangathandaza njani, njalo nxa kulesidlo okumele basithathe bangakwenza bengkhaya beyimuli. Ngakho abantu abaningi bathethe isikhathi namhlanje belezimuli zabo bethandaza bendawonye, abanye njalo besidla isidlo beyimuli. Kodwa sicabanga kakhulu ukufa lokuvuka kukaJesu Kristu okuyiyo ithemba lethu esilalo, njalo yintshumayelo ekhona esisekelo samabandla wonke.
Ulilunga lenhlanganiso esibunjiwe ejonge ukudingela usizo isibhedlela se-Exileni okuyiso esikhangelane lomkhuhlane we-coronavirus kobulawayo. Sizobani kahle kahle eliludingayo?
Isibhedlela sekusileni njengoba abantu abaningi sikwazi ukuthi sasihlezi singalambheda, sasihlezi singalazinto eziningi ezidingakalayo ukwenzela ukuba isibhedlela sisebenze. Ngakho sidinga izinto eziningi, kudingakala imibheda, kudingakala ingubo, kudingakala izitulo, kudingakala ke izinto eziningi ezenza ukuba isibhedlela sisebenze nxa abantu behambekiswa. Ngakho ke umsebenzi okhona kathe sekusileni yokulungisa konke lokhu kwenzela ukuthi isibhedlela siqalise ukusebenza. Ikanti nxa sikhangelela umkhuhlane we-coronavirus kufunakala izinto eziningi, ama-ventilator, kuyafunakala njalo u-oxygen, kuyafunakala umoya ukwenzela ukuthi nxa abantu begula kakhulu bathole zonke lezi zinto. Izinto ezidingakala kumele zibe khona. Ngakho kudingakala imali. Abantu bengaya ebulenjini osobulungisiwe obe ambulawayo fighting against COVID-19. Kukhona khonaphana kuyatshengisa ama-akhawunti okumele abantu bafake khona imali, kuyatshengisa njalo ukuthi i-akhawunti kumbe yalapha e-Nostro kumbe i-akhawunti e-dollar yeZimbabwe kumbe njalo i-EcoCash account. Konke khona kuyana kukhona ku-Facebook account ambulawayo fighting against COVID-19. Njalo into eqakathekileyo ukuthi le inhlanganiso kudingwe iDeloitte abangama auditors abasakhangela ke konke okulethwe ngabantu ukuthi kusetshenziswe ngendlela efanele.
Omnumzana Useni Spanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo. Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zithi sezihlalela evalweni kulandela ukuqhamuka komkhuhlane woqhuqo imalaria wona osubulele abantu abayisithupha kulumhlubulo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi sebebulele ukhukho laba bagoqela abantu abahlala e-Bedbridge oyedwa wobuvuma lomunye wenkhwale eGwanda South. Abafika phosa amakhulu esiyagalolunye bahlaselwe yilomkhuhlane njalo iningi labo ngele Bedbridge. Ezinye izigaba ezibhekane lalolu dubo zivalisa insiza iMangwe, iUmdzingwane kanye leMatobo. Umkhuhlane oqhuqha uvamanga eGwanda, kungakho iningi lezakhamizi lethukile. Ukuhlaselwa kwawo ngasikhathi sinye lo mkhuhlane we-coronavirus kubangela ukuthi abanye benakekele ukuthi abafayo laba babulawa yiyo i-coronavirus. Kodwa uhulumende uthi akunjalo. Unkosikazi Evelyn Ncube owevuma ngomunye wabakhalayo ngemva kokubhujelwa ngumntanakhe obele minyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasithupha kuviki edlulileyo obesemba igolide kumfula uMdzingwane. UmaNcube uthi baphuza ukuyafika eklinika becabanga ukuthi ubulawa yinyongo. Bathe sebesiyafika umkhuhlane usuxhwalile, badlulisela eGwanda ngemva kokuba baye kobulawayo lapho umntana akabhubhele khona.
Sese sifika ngale bathi hayi imalaria le isikhwelile, ivele iyakhwela, uphuzile ubemela uye ngelanga lesithathu eqalisa kungeni 2, so yena uzoba kuya ngelanga lesi-4.
Sixhumane njalo lesinye isakhamuzi ebuvuma uMnumzana Morgan Dube osuka komajiya oko wahlaselwa yilo mkhuhlane kuviki edlulileyo.
Ngabe sengitshaywa likhanda dola la esishini sami sokugotshela phakathi kwala ukuthi ngidle temvula ekuseni ngahle ngabona VH wangihlaba hayi bahle banginika i-treatment.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Matthias Moyo uthi umkhuhlane oqhuqho usuletha ukwesaba okukhulu kuzulu esigabeni sabo.
Besingalama ikhesi zamaningi, yona le ikhesi ekhulu eminywe kade silathi sethusile sibe ukuthi ha sesize siba lo muntu olunywa imalaria ebulalayo. Angabe velele ngapha abantu bayazisebenza njengoba njilo, abanye bahamba bayekuta abaye ngaphilangati, abanye basemagcimbini ezithi zantsho. So ungafika ukuthi uyenxa uyabe kuthethe kwabo ngoba kusegangeni akula mosquito net yakho leyani ohambelayo.
Lo babezempilakahle besithi bathatha amanyathelo okuvikela uzulu afana lokupha izakhamizi ama-mosquito nets, iningi lowasebenzisa okunye hathi ukuvikela imiyane. Kuthi unkosikazi Gladys Moyo Manala yena ubona ngezempilakahle esigabeni.
Abanye bayenza beyakha izilugu zenkukhu ngawo sibili sesesaba lakho silandelela sibuza sile komiti esayikhethayo kuma-community health clubs ukuthi basincedise, sikhuluma ngezempilakahle ukuthi basincedise ukuthi sihambe sizama ukuthi abantu banga-abuse amanethi lawa.
Unkosikazi Precious Vanda laye obona ngezempilakahle esigabeni semajiya uthi iningi labantu lethukile ngokuqhamuka kwalo mkhuhlane sikhathi sine lo we-corona.
Abantu bavula amehlo lokhona ukuthi angezokuncinyane uthitha endilanda instead bandilanda bazibandalele emasimini banjise lokho engabe ngikwenza.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosazana Rudolph Kotzore uthi ukuna kwezulu eliningi ekuqaleni komnyaka yikho kudale ukwanda kwemiyane esibangele ukhukho.
Remember the I think sometime in February the whole country received some rain for about a week including
yakhumbula ngenyanga kaNhlolanja kuke kwana izulu ilizwe lonke kugoqela lasezansi emaNdebeleni ngemva kwalapho umkhathi wabuyela kojwayelekileyo okwenza iminyane yenelisa ukwanda. Saba labantu abahlaselwa umkhuhlane woqhuqho e-Bedbridge. I-Bedbridge yona incelelane le-Chiredzi lapho okuvame khona lowo mkhuhlane.
Uthi Kotzore ukhuthaza njalo uzulu ukuthi agijimele eklinika xa engezwa kuhle ukuze ayelatshwa kusesemasinya.
Emuntwini ongelalwazi lalo umkhuhlane sengacabanga ukuthi kungaba ngokunye ngenxa yokuthi nxa isikuhlasele kakhulu isifuba siyaba buhlungu, kugijinyiswe isisu bengani siwumana lokunye nje okutshiyeneyo.
Abezempilakahle bathi okwamanje sebephe abantu ama-mosquito nets afika phose 274,000 egwanda lase-Bedbridge ukuze bazivikele. Ngimele Studio 7 ngisebuvume eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ithi ilahlekelwe ngamalunga ayo amabili ngusehlakalo sokuhlukuluzana ezindlini ese-domestic violence, kambe abesifazana lamantombazana baphephile. Selokhu abantu behlezi ezindlini ukuhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxa lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Silembiko ethize siyitholileyo enye ephathelene labanye ababalisi. Kulombalisi wethu omunye otshonileyo, kuthiwe utshaywe indoda yambulala. Kanti-ke njalo kulabanye abahlukunyezayo ngendlela eziningi ezitshiyeneyo. Ukuhlukunyezwa sikokubulawa lokutshaywa kodwa ukuhlukunyezwa kubuya kungakuningi. Ukuhlukunyezwa kungabe kuyizinkulumo, kuyabuya njalo ukuhlukumezeka ezimalini. Kanti ukuhlukunyezwa nje kungathatha loba yiphi i-dimension, kusiya ngokuthi okwenzayo ukwenza ngasizathu bani. Izizathu zingabe ziziningi. Okokuqala, abantu ikakhulu kuleli lizwe lakithi eliZimbabwe ngabantu abaphila from hand to mouth. Ngisitsho ukuthi ngabantu abadinga imali yokudla khonapho eZimbabwe. Lapha kunzima ukuthi ungaba lama-savings uthi kundenisevile ngile mali ethize engiyibekileyo ngomumo we-economy yethu okwalesi sikhathi. So khona kuyana kuyahlukuluza, wonke umuntu kuyamhlukuluza, angabe ngubaba kumbe ngumama, konke khona kuyana kuyamhlukuluza. So sokungabangela ukuthi kube lolaka ebantwini. Umama layo uyabe ekhangile abantwana bamkhalela labo ufuna ukudla, engxenye la bese ekhuluma-ke lo mkakhe ukuthi khona hayi baba lapha kunje kunje, bese kugcina sokungavuka-ke ulaka ukuthi kade right mina uthi imali yakhona ngiyithathe ngaphi. Isicelo nje besiyisifisa ukuthi ngabe uhulumende uba lezinhlelo zokuthi aphathise abantu ngalesi sikhathi esinzima esi-lockdown, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Akhona yebo amanye ama-department okuthiwa ayasebenza njengakubo-mining lakubo-farming, but abantu beZimbabwe ubuningi babo vele ngabantu abazisebenzayo, abazithengiselayo izinto. So kwezinye izindawo vele akula bantu abathengisayo. So kuba nzima ukuthi umuntu imali angayithola ngapi. Khona kuyana kungagcina kubangela udlakela ezindlini ebantwini abangumama. Kanti-ke labo abantwana nxa umama ehlukumezekile kutsho ukuthi umntwana layo uzahlukumezeka.
I-lockdown le izaphatha njani izifundi lababalisi besifazane kanye lamantombazane?
I-lockdown ilungile, i-right, ngoba kuyamele ababalisi labo abantwana bavikeleke. Kodwa ngibona kunokuhlukuluzeka okukhulu kibo abantwana labo ababalisi besifazane, ngoba ikakhulu ababalisi abesifazane ngomama ngabazali labo balabantwana, kumele bakhangele abantwana. Kodwa isimo sibi, izinto kazihambi. Uyabutshona usendlini, akulokunye ongaphuma ukwenzela ukuthi uzincedise. So khonokuyana kuyamhlukumeza umuntu ongumama. Labo abantwana njengoba tshona bevalelwe ezindlini, weli bazabe befunda abanye bencediswa khonapho ezindlini, kodwa still labo abantwana
sokulakho ukuthi kubahlukumeze. Kodwa ke siyalubonga uhlelo lolu lukahulumende ukuthi uhulumende ubone kufanele ukuthi kube njalo. Ngenxa yokuthi kungayekelwa lakho, kuthiwe hhayi lo lalowo kazibonele kazezela kufunayo, kuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine befile. Uhlelo lolu luzavikela izimpilo eziningi, izimpilo zabomama, izimpilo zabantwana, lazo zizavikeleka. Kodwa ke akutho ukuthi akusuze kube khona okunye. Ngakho umuntu olesifiso sokuthi umkhuhlane lo umemetheke, sonke siyafisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo uyakhonteyinwa, ulwiswe, uphele. But still, loba kunjalo, kuzaba khona izinto eziningi ezizahlukumeza abantu, ikakhulu abantu abangomama labo abantwana.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga lawe Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Lingali tshona njani izulu kandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko. Mnumzana, umbuzo wami wokuqala, ungasitshela ukuthi umumo unjani lapho okhona kumbe oke wawubona ukusenzakala? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, umumo wona muhle, kakula problem. Iproblem nje yona le kuphela ukuthi impuphu kayifike ebantwini, ngoba abantu nxa belambile abasoze abantu behlale endlini, bazinikela abantu bethu kungasikho kufa yikuphi. Yikho kuyakwenza ukuthi abantu begijime beye emabhasini beye town bedinga impuphu etown. Kodwa ke uhulumende besengazani uyazama ukuthi impuphu leyi kayifike emalokitshini word by word, iye khona ngalo impuphu leyo. Ingafika impuphu leyo ebantwini bona lapho, kungaba ngcono, kuzakhanya kunobubele khona lapho. Ngakho-ke kodwa-ke empuphini khona lapho abantu bayabuthana kakhulu, babuthana lokhuyana okungenziyo ngabona yindlala. Okudingakala ukuthi khona kube la mapholisa asibili abatshelayo ukuthi kabatshiyelane izikhala ezithile. Nxa betshelwa nje kuphela kumbe bangaba betshelwayo ngabaema-residence, hhayi umuntu olambileyo kayi, abazwisisayo ngabantu abadala. Kuthi laba abathenga impuphu khona laphana besiyayithengisa, igenga lesa esakhulayo abafana laba bathenga laphana besiyathengisela bona ugugu bona labo, yibo abalenkani bona labo. Kabafuna ukuzwa ukuthi khona betshelwe ngokushedela emuva, betshiyela namagephu. Umuntu uyabefuna ukuthenga impuphu eyedwa, ephenduke kathathu kathathu, la kusasa impuphu ingabakhona, umbone egijini siyakhona ukuthi bekwazi ukuthi lowo ngokuthengisa impuphu lo.
Ngokubona kwakho, uhulumende usebenze kahle yini ngalesi sikhathi sobunzima obudalwa yiyo i-coronavirus lobu? Kumbe kukhona lapho asilela khona, njengoba sisizwa kuthiwa indawo lapho okuhlolwa khona, okwenziwa khona ama-test kuthiwa zilutshwana kakhulu. Ukukhona yini ongakusola ngohulumende kumbe ongamncoma ngakho?
Uhulumende yena ngokwakhe kudingakala ukuthi encediswe laphana lalaphana. Kodwa-ke ngendaba yona le ukuthi indawo lezo zokuthestela lezi zingaba zilutshwane, angibona engazani ukusaseraiti mina uhulumende angahlala nje ezilungiselela, ngoba kakukavami, kakukadubuki kakhulu elizweni leli. Njalo into esingayixwayisa thina uhulumende yukuthi uhulumende angazavumela laba kuthiwa khona bazothestela ama-injection abo emazweni e-Afrika. Abanye bangakwenza yebo, kodwa-ke hhayi, isizo sebensundu lesiyisinye. Abafuna ukuthesta kabathestele emazweni laba lapho kufiwa khona kakhulu, hhatshi esizweni sebensundu kuthestwane. Lapha sifuna umuthi, whether ngowesintu nxa ungowesilungu nalowo ama-injection lawo ngawube ukuthi khona ngoqondileyo akhona ukuthi bezothestela ebantwini bangathestela ezinjeni kumbe enyamazaneni nxa lezo nyamazana zilalowo mkhuhlane kodwa nxa umkhuhlane lowo ungekho abathestele khona ngale makhiweni lapho kufiwa khona outside Africa akhona ebantwini abamnyama lapha sizothestela into angakazi vele yenzakale sokuzothestelwa kithi abantu yikusidelela lokhuyana njalo uhulumende yena lo yabevumela into enjengano lo yabethengisa abantu
bathini manje abantu ikakhulu amakholwa siyabona labo abavunyelwa bathini manje ngomumo khona
laba bezenkolo abemachurch laba amabandla wonke bemela ukuthi khona bona ngabaguqile kathi sibekhuleka kuNkulunkulu bengene ebhantini sibili ukuthi khona basemthandazweni hayi ukuthi bebalekele uNkulunkulu onguyemele esize la uhulumende lapha lenxeka sengokubonisise kuhle sokhanyazani silandela wonke amahulumende la enziwayo lawa emhlaba wonke nje jikelele kumbe kwamanye amazwe leli lizwe leli liyazakala ukuthi ngolokholo okuze sekudingakale ukuthi khona uhulumende yena ngawo ube lesineke wadeda abantu laba abahambe i-church khonokho kodwa nxa sebese-church indaba yona le yokuthi kuyathiyelwani i-1 meter 1 meter akusuka kube nzima ngakho-ke la uhulumende khona laphana la uthele nzima ukuthi usele ukuthi yathatha decision bani kwasokuvalwa nje lama-church kube kanti sesizakhuleka sezindlini futhi-ke lapha laba uhulumende lapho esibona zani uzamile yikho khona lokho nje kuphela ukuthi abantu ngabanikelani izikhali izikhathi
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ebesixoxela uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Yelani wakhala ke uJesu ngalolo suku bembethela esiphambanweni sishayela ke linamakholwa lengoma siphiwa ngamadodana asewisile ngalesi sikhathi sekhefu lephasika ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi lithi ukukhuphuka kwenani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus lisiya kwabalitshumi lantathu kuveza ukuthi bengaba bebaningi abalomkhuhlane lo elizweni. Ngakho uhulumende ukhuthazwa ukuthi engeze inhlelo zokuhlola uzulu. Inhlanganiso yemisa Zimbabwe isimangalele amapolisa emthethwandaba iwethesa icala lokuhlukuluza intakteli ngesikhathi zisenza umsebenzi wazo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkuma.